Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 2 Mpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Members of the public are informed that new sub-lineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sub-lineages of BQ.1 and BQ.1.1.
Abe Zimbabwe abahlala kule Botswana sebesasevela ukuthi umkhakha omutsha we COVID-19 osutholakele kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Uqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ludluliselwa phambili ukhetho lwama-by-elections eBinga obekumele lwenziwe kusasa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibiza ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Botswana lithi selithole olunye uhlobo olugciwane lomkhuhlane we-COVID-19 elikumuli yinye lalolu kathesi olubizwa ngokuthi yi-Omicron. Lokhu sokudale ukukhathazeka okukhulu kuzulu oselizweni lelo okuqela abeZimbabwe bona abalungiselela ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube usethulela lolo daba.
Isikhulumiso gatsha olubona ngezempila kahle kwele Botswana, umnumzana Christopher Nyanga uthi akukabile sizathu sokuthi uZulu ayethuke ngemva kokutholakala kwemikhakha emibili ye-COVID-19 kuyona le iviki.
Members of the public are informed that new sub-lineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sub-lineages of BQ.1 and BQ.1.1
uZulu yaziswa ukuthi sekutholakale omunye umhlobo we-COVID-19 okumulinye lomhlobo we-Omicron.
Unyanga uthi ingcwethi ziphezu kokudingisisa ukuthi kambe imhlobo emitsha le ingabe imumetheni.
Scientists are still studying the behavior of these sub-lineages in order to conclusively determine.
Ingcwethi zisacubungula ukuthi umhlobo lo uyamumetheka masinya, uyabulala kumbe kawuvumi ijekiseni ye-COVID-19.
Noma kusenziwa uphenyo phezu kokuthi imihlobo le ingabe iziphatha kanjani kungakathathwa izinqumo, abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lonkosikazi Sindiso Sibanda bakhathazeka ukuthi lokhu kungagcina kuphambanisa injabulo yokuthazela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha.
Kodwa akusasethusi kangako ngoba sesikwazi ukuthi i-COVID into okumele siphile layo. Lanxa nje sikwazi ukuthi sesilungiselele ukuthi siye emakhaya siye kukhefu ukuthi engxenye yabomthetho bangasalisa ukuhamba bagcine sebesenza ama-lockdown. Kodwa thina nje singabantu singuZulu sesikujwayele lokhu, sesikuthatha njenge-flu nje eyansuku zonke. Sesikwazi ukuthi nxa usule-flu, usukhwehlela, usutshaywa likhanda, uyathatha ama-immune booster akho, udle kakhulu ama-orenji, unathi itiye lelemoni, ufuthe impilo yaphambili. Hhayi, akusasihluphi kangako lokhu, sesikujwayele.
Umnumzana Mdokozo Thebe yena ohlala eGabron uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi uma kukhayelelwe ikhefu uqhamuka eminye imhlobo ye-COVID-19.
Mina kungani kuyangixaka ngombono wami. So ngani abantu laba abaphethe amazwe, why this COVID wasn't detected a long time back kuze kukhethe inyanga? Phela izinto ezinje ziyagcina zisesabisela ukuthi ugcina ususizwa sokuthiwa i-movement kumbe namabhoda asevaliwe.
Ele Botswana elaba yilizwe lokuqala ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokuqhamuka komhlobo egciwane ele Omicron nyake nye ngolwezi udokotela Sikhulile Moyo odabuka eZimbabwe ode eSalwane seBotswana nguye wabamba umkhuhlane weOmicron imihlobo le noma nje ithola ukuqala eBotswana ibahile emazweni awezekazi leEurope lele Asia lapho ole China eke yavimba abantu uhamba hamba kwamanyama dolobo phansi kohlelo le lockdown umemetheka kweCOVID-19 emazweni amaningi aguqela eZimbabwe leBotswana bese kwehlile okwamagama okwabona inkokheli yeke thisa imigoqo yafaka ukuvikela umemetheka lokuthelulwana komkhuhlane lo ngingumqondisi dobo endaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Soludluliselwe phambili ukhetho lwama-by elections eBinga okumele lwenziwe kusasa. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kabahlawulanga ngemfanelo imithelo etshiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Kudakwashe Munsanka okubandla le-ZANU-PF eBinga.
Dube okwenzakalayo ukuthi after inomination court mhla ka 2 November 2022 kwasuka la kwaba lesikhathi ngiyakholwa kube umhla ka 11 kusiya phambili lapho esezwa khona ukuthi iZANU PF ifuna ukuthi iphikise inomination yama candidates ethu amahlanu kutsho ukuthi ku ward 23 ku ward number 6 ward number 8 low ward number 10 so ama ward ona lawo bawa konte low ward number 15 bathi lawo ma ward ama candidates ethu ayeles kwelethi kodwa thina sasikwazi ukuthi abantu laba basebe nominative so bazosuka ke laba bantu baye court besiya kuthi laba bantu kaba nominatewa ngakuhle okwenzakalayo nje lapha yikuthi iZANU PF dube ivele iyesaba ukuthi kathesi kakusela lapha bangawina khona yikubona ukuthi umsindo ngapha eBinga kathesi uyamangalisa kakuhlaleki abantu sebelala phandle kwama isizathu ukuthi bayakwazi ukuthi bona vele akusela lapha bangawina khona
lo ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda athi umnumzana Kudakwashe Munsanka Usibanda okubandla le-CCC. Ake sizokukhona manje uNomzana Kudakwashe Munsanka okubandla le-ZANU PF.
Ukhetho oleBinga uthiwa ngesilungu lususpendiwe alukabi lama-dates. Kukhanya mhla ka-4 January ikho lapha okuyaba khona le-court i-verdict yakhona. Esikutsho yikuthi umthetho wona uthi umuntu nxa efuna ukuba ngukansela akamelanga ebe lesikweleti esekansel amalangeni akwana 120 days before inomination court. Kwatholakala ukubana out of 6 ama-candidates we-CCC abangu-5 balezikweleti zeBinga Rural District Council. So kwathi kwenzakele izeki yona ayisakukhangelisanga lokhu ibafaka kuma-nomination. Okwaba yinto iZANU PF yakudobha yathi kudobhile iZANU PF yabesiya e-court.
Lo ke umnumzana Kudakwashe Munsanka okubandla leZANU PF. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isidonselwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso ezimeleyo e-Project Vote 263 phezu kokwala ukuveza uluhlu lwabantu abalilungelo lokuvota olugcinwa kumakhompyutha i-electronic voters roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela ilinhlanganiso afikise udaba lolu enkantolo izolo. Umqondisi we-Project Vote 263 uMnumzana Youngerson Mathete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kaningi ukuthi izek ibatholise i-voters roll kodwa isala. Ngeviki edluleyo umeli weHarare North ePhalamende uMnumzana Alan Norman McCann olilunga le-CCC layo uvule icala ebophisa ikhomishini le phezu kodaba olufanayo. Izek ithi ayila electronic voters roll, ithi abafuna uluhlu lolu kumele bethenge i-voters roll edindwe emaphepheni yona ebiza inkulungwane zamadola eMelika ezingamakhulu phose amabili 187,000 United States dollars ukwalo lunye. Uyaxokozela kubandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esimangalelwe emthethwandaba ngumnumzana Norest Marara othi uthiwe phandle kokhetho lokudinga umongameli omutsha webandla leli. UMarara uthi bekufanele abancintisayo begedwe nguZulu hathi idale le-National Council. Kodwa umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi uMarara ukhuluma angawaziyo.
When he's saying that he was not given the opportunity because he says he wants democracy, the National Council snubbed him because he is not known. So you cannot blame democracy for not accepting you, for not choosing you, for not electing you. This is a democratic process. You cannot impose yourself on the people. That is exactly what he's trying to do. He's not suing the government, he's not suing the President Monzora. He's suing the National Council for his unpopularity for rejecting him.
Uthi uyasimangalela ngoba ufuna ukuba kube lokukhululeka ekukhethweni kwabantu kubandla lethu. I-National Council kayizange imkhethe ngoba kaziwa. Angeke athi akula demokrasi ngoba kakho engazami ukusiphosela ebantwini. Yikho lokhu akuzamayo ubophisa i-National Council ethi kaziwa muntu wangena kubandla leli kulandela ukukhethwa kwakhe umongameli webandla. Wangena ku-National Executive kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lethu. Wayengaphi umuntu lo? Wayekuseliphi? Wayeku-district yiphi? Wayeku-branch yiphi? Ubani wangumfunisihlalo wakhe? Ibandla leli alikhulumi ngabantu nje. Ufuna ususwe uDokotela Msengezi, uVincent Tswangirai labanye. Asikwazi ukuba uzamani uyadlala nje.
Decide to disqualify them. And these are the people that you are appointed on the same day. And now he's crying simply because he was not elected. I don't even know what to define it. It's a joke.
UMnumzana Lloyd Damba, yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Kuyatshengisa ukuthi sikhanda ukuthi abantu babe kuma-political parties abe ngabantu abafuqeke kakhulu idemokhrasi, ikakhulu ngakhangela abantu abaku-opposition noma okwenza sibiza le-ruling party kuhlala sithi thina ile demokhrasi. Kodwa lokhu kubuhlungu ukuthi ngikhathi sikhangela lokho okwenzala ku-MDCT kulawumarara lo Monzora kasesibona uMarara ungathiwe siye ekhothi ukubana afuphi ukuthi layangena lo presidential candidate ephathina leyo. So kubuhlungu khona ukuthi lo uthukuluzana phose uyadinga sukuthi nxa sinanzela leyo iphathi ngathi kulama-factions lokuxabana kulokungazwisisani phose engxenye lokuthi abantu bakhulele kuke idemokhrasi yakhona iyashoda yikho abantu behambe emakhoti engxenye bangathi kulabanye ababhalelana phandle kulokwesa abantu ukuthi hhayi uMarara lingangena adibane lo Monzora engxenye laba lokumonzora bayesouth bangadliwa sibona ngathi i-confusion ekhona eyenzakalayo but eqinisweni khona okungaqhubeka kuyadingisa ukuthi hayi ibathi i-MDC kuziqhubekisela phambili kuzabanzima nabo nabe besebexabana bona.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kube lalokho okuthiwa ngesilungu internal democracy nxa kubuya amabandla nje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba okokuqala phela i-party e-opposition ikhangele ukuthi lise iyengena kupower. And ukuze uthele usekelo labantu, abantu kuqala bakhangele ukuthi lina liziphatha kanjani. Kodwa ngendlela abaziphatha ngayo khathesi kuyakhanya ukuthi likhulelani ibandla akulakukhululeka akula demokrasi. Kuthoni lokho? Kuthi ukuthi nxa usikhangela kubahlali bezimbabwe sekuthiwa sofanele ngivote, ibandla elinjalo liyancedisa ukuthi lithole usekelo labantu ngoba abantu bahle baligelele baleyise babona ukuthi nxa behluphana kanje besayi-opposition bangangena esikhundleni lokuhulumende sebengamasosha sebele-ani bangathi so lokho kutho kuthi ukuthi hhayi ngendlela abaziphatha ngayo benza ukuthi nabona abantu ababalandelayo abayingoswana bahle babaleyise bathina nje kusele kuyikukhokhela kuphela abantu bekushiyane le-MDCT bengaqhubeka beziphatha ngendlela abaziphatha ngayo.
Kuyini okwenza ukuthi vele kube lokuxokozela okungaka nxa kusenziwa ukhetho kumabandla wonke nje eZimbabwe?
Okokuqala ukuthi sesinabantu abaningi abafisa ukuthi asingathi abapower hungry abanye abafundi babuswe nanxa abantu bengasabathandi. Yikho nxa abantu bengena sokuthiwa kuya amakhombisa amaphathi ngokuthiyana kwawo ngobuningi bawo omunye lo munye uyakhangela ihambe lo ofuna ukuthi ancintisane lami ngingamela yini engabona ungathi engamkhuya lo kuthiwa yi-thread ngesikhiwa uyathi samvayele phandle kuprosa ukuchawa ngezinye indlela abantu esaluza esingathi thina yi-focus lezizini yokuthi injengoba kuphololela phandle ukuthi singene uhulumende wezane siqhubeke siye phambi sesilisana thina sodwa ngokwenza njalo futhi senza izanu phie siqhubeke ubusa ngoba sesigonqana thina sodwa so ngamafithane sebelele izikhundla sebalahlekelwa indoda ebanzi ukuthi indoda kwama political parties yakhona ama opposition ukuthi sicinene njengamazibabheni silise izanti yesikhulu izanti yesibe nohulumeni ozahlonipha abantu kube le development umnotho welizivuselelwe abantu baphile ngqolo yakho bekhona kathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besixoxa laye ekoBulawayo. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela lokulwisana ngenqindi edale lepalamende kweleSenegal izolo ngemva kokuba elinye ilunga lesilisa laleli dale lebandla eliphikisayo lijaye ilunga lesifazana ngempama lona lamjikijela ngesicathulo ngesitulo ababili laba bagcina bejana ngenqindi. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uWorld Cup 2022 odlalelwa kwele Qatar sekudale inkulumo ngemva kwezinqumo ezithethwe kusetshenziswa iVAR ezidale umehluko kumphumela yeminye imidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Intethenzindaba yezemidlalo uPraise Dlakama wakoBulawayo ngomunye wabasola inguquko esilethwe kusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku World Cup 2022.
Ukuintroducer kwe-technology ebhoreni inezimatches sakuthabela kakhulu ukuthi kuyanceda, but nxa sesikhali World Cup le sokuningi osokwenzakele osokusitshengisa ukuthi sokususa iflena lana esasilayo ebhoreni. Like umuntu even engahlohlakathisi kasagijima ethaba ngoba semelela ukuqasa kubona ukuthi yigumbi yasogo. Ngoba sofanxa sigala World Cup ama-decision amaningi ase-questionable, sokwenzakala into eziningi ezenza ukuthi sibe lokusula. Ungakhangela igoli nale Japan, ukhangele i-penalty phi uMessi le first game. So far i-technology isikhiphe ububhora lobana esasilawo. So I think sokumele at least bayi-minimize, ingabi ningi kakhulu. Olompembe baphiwa amandla sibili ukuthi bazidecidele eground ngoba singaqhubeka kunje. So I think kuyagcina sokusenza ukuthi ibhora licine lingasachazi ngendlela thina esiyabe silikhangelele ngayo.
Umqeqetshi wahambisa iqembu labesifazane elimela ilizwe emidlalweni wenguqu kumidlalo yama-Olympics yaqhutshelwa kule Brazil ngomnyaka 2016. UShadrack Mlawuzi uthi yena uyayamukela inguquko elethwe kusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumidlalo yezwe zomhlaba.
Athesi akusela sikhathi sokuthi ama-teams ayenze i-time wasting ngendaba yokuthi sokudle technology entsha esetshenziswayo to calculate isikhathi esizadlala ama-stoppage, nge-substitution, ngama-injuries, lalapho ama-players singathi kumbe ibhora lima khona. Then i-technology eyinye esinazilela ku-World Cup orela lama-sensors lokuthi lincedise o-ref ukuthi nxa kumbe sokule offside.
Olandela umdlalo wenguqu eyisakhamuzi sakoBulawayo uThando Bhebhe laye uthi amathuba okuba lokuqilibezelana asenciphile kakhulu ngaleli nyathela lemitshina.
Mina ngokubona kwami ukungena kwe-technology kwezebhora kuthuthukisile ibhora ngenxa yokuthi kuyenze izinqumo ezazingakwazi ukuthatheka kudala zithatheke lula kathesi. Izinto ezazingabonakali ngelihlo lenyama sezibonakala lula ngemtshina. Yikho ngisapota ukungena kwani kwethekhnoloji kwezebhola. I-FIFA kwamele iyenze imizamo yokuthi iyehlise izikhathi ezithathwa ngo-referee ukuthatha ama-decision. Kwamele kube le efficiency mangingakubeka ngesikhiwa. Befundele ukuyisebenzisa fast i-VAR.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphikisane kakhulu ngegoli elihlohlwe liqembu le-Japan lidlala lele-Spain ngolwesine ngemva kokusetshenziswa i-VAR ukuze kubonakale ukuba ibhola belingaphumanga yini enkundleni phambilini kokuthi ele-Japan lihlohle. Ukunqoba kwe-Japan sidla i-Spain nge-2-1 kudale ukuba omabili lawa maqembu adlulele kusigaba esilandelayo kwemncintiswano ephuma kusibaya sika group E ukuthi ele Germany libuyele ekhaya. Amanye amaqembu asefinyelele esigabeni esilandelayo ngabalisa ele Netherlands, Senegal, England, USA, Argentina, Poland, France, Australia kanye le Morocco le Croatia. Namhlanje ikho kuzakwazakala khona amanye amaqembu azadlulela phambili ephuma kusigaba sika group G lapho kule qembu eliphuma kuzwekazi le Africa ele Cameroon ndona elidlala le Brazil kanye la ku group H lapho kule lizwe le Ghana lona elingqikilana lele Uruguay. Ngiyimele iSidwe 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sikubikele mfowethu ukuthi uhambe njani namhlanje. Sibikele njalo loZulu imidlalo yalamhlanje ku group H. iSouth Korea inqobe ele Portugal 2-1. Siyakwazi ukuthi kule minye njalo imidlalo kade idlalwa namhlanje. Sibonile ke iGhana ingqikilana leUruguay. Uruguay kunapho inqobe iGhana 2-0, kutsho ukuthi iGhana leUruguay seziphumile ekumdlalweni lo. IPortugal leSouth Korea kugroup H izo sezingene kusigaba esilandelayo esibizwa ngesilungu ukuthi igroup ye-16. Kuzobuya ke imidlalo ebuyayo ke ngesikhatshana esilandelayo. Siyabona ukuthi iCameroon iyabe ingqikelana khona ngale ke leBrazil kwele Qatar. Singazi ukuthi kozala nkomoni, kodwa iCameroon abanye bathi bungazani ilume kubi sibili kakhulu ngoba kukhanya ngazani kayitshayi kangako. Kuzobuya ke iSerbia iyabe ingqikelana ke leSwitzerland. So ke kumnandi kakhulu konoko ke okwenzakala khona ngale kwele Qatar. Sikhuluma njalo ke iSenegal leMorocco sezingenile kusigaba se-16 yena leyo. Siyakwazi ukuthi kusuka kusigaba se-16 sokungena ke ama-quarter finals. Singazi ukuthi kuzwekazi le-Africa iziphi eziyaphuma khonapho ke kumbe ziyangena kusigaba sama-quarter finals. Okwamanje ke sithi ke libukele umdlalo okhanyazana uzaba mnandi, umdlalo weCameroon leBrazil. Kube sokuya njalo iSerbia leSwitzerland abadlale nje bathela amanzi. So ke hayi kunjalo ke kwezomdlalo. Ye, so ke siqhubeke siya phambili.
Ithi waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokine.
Uhlelo waza Friday liviki silomhlabeleli womdumo oyirumba uzizwe Sibanda uzibiza ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Umdaweni uhamba leqembu lakhe ele izingonyama njalo baphethe idlalade labo elija. Untungameli Ngomo weStudio 7 usipha lolodaba.
Sizwa yako hingwe e Plumtree ehlabela ikwele South Africa.
Ye inkomo linjani baba ngibingelele nakubalaleli umuntu kalahle khala ngumuntu. Ushuthi ibanga sesilihambile manje sesini lelidlaladi lesine sesinama album awu 4 ngempela awezingwenyama ndelele lamanje elithethezembu yabahwa abantu baliyamukele kakhulu. Bela babonise uthando nakho kubonisa ukukhuphuka mpela ngiyayithanda kakhulu indlela abantu abasupporte ngakhona this season.
Idlalante leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Choose Masikhethela, Ntulika, Thobele Mbongolo kanye lethi Funda Kwezakho. Abangathanda ukuthena idlala ikhadi lakho mdawini balithola njani?
Ye abafuna leli dlalade kusho ukuthi bengathinta mina la ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala ku 0655342492. Ya ngithola lapha mina uqobo umuntu kalahlwa sibili lapha sikhuluma ulithole sikhuluma ukuthi yabungathi nami ngingapha eGoli makuthi uyabusekhaya ukuze ngikwazi ukulifikisa kuwe. Ya ungangithola kulezi number ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ye kubalandeli ngitabalandeli mina mabayibambe lapho senze ukubhimba lapho bengabe sayiyeka and ingoma iyeza and ingoma ikhona isazoba khona futhi ingoma so mabayibambe lapho bengabe samuva lapho ngoba ngibathanda kakhulu nje indlela abangithanda ngakhona abathanda ngakhona singe zokubhimba sinje zokutabayila so mabayibambe lapho bengabe sayiyeka ye khili khili
uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingonyama ngale
Uyazizwa ukuthi sithini kunangale eyingwe uyazi sengigide lapha ngazi ngaginqa okunye likubone so ke othi ke ngiyethule isithukuthuku kulive doku lomhlanje ke sikhangela okwenzakala kumncintiswano wenguqu wamazwe omhlaba okubanga inkezo FIFA World Cup 2022 kunangale ke kwele Qatar singakehlukani sihlobo sike sikhangele besikhokhela namhlanje
abezimbabwe abahlala kwele Botswana sebesesabela ukuthi umkhakha omutsha we-COVID-19 usutholakale kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCTT elikhokelwa ngumnumzana Tagias Monzora. Soludluliselwe phambili ukhetho lwama-by-elections ebhinga obemele lwenziwe kusasa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale Zulukandaba, libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.